endabeni ka kuzena isibanga siyakwazi ukuba indaba yakhe uyabona wabhala yaya ku disciplinary committee yaya la ku Politburo. Angihlali khona mina, angisolungelanga khona, angeke ngabakwazi bana izizathu zabo kuyini, kodwa ngiyathemba bana izizathu zabo zikhona and ngiyathemba ukubana laye uyathelwa izizathu zakhe ezenzela ukubana bemalele ukungena. Kodwa njengomntwana othi ufisa ukuba kuzamphiwe, ngithemba laye uzayala elokhu ezama ngamandla ke wonke ukuthi kona baze bamamukele. Into kubele engingayihlola, ngingasola omunye umuntu ongasuka athi wona sebefuna ukumthathela iplazi lakhe. Lokhu kuyabe kuyinto embi kakhulu ngoba iplazi kumbe ngithi umhlaba yinto yesizalwane sonke seZimbabwe. Akukhathelekile ubana uyabe ukuzana u-P F kumbe ukuliphi ibandla kumbe awusowenze politics, umhlaba lilungelo lomuntu wonke. Ngakho-ke I would like to encourage and abezan-P F lingayenzi njalo ubana lithathele uJibanga iplazi lakhe ngoba kakusiko khonoku ndi-discourage njalo abantu ababe befuna ukulokuza ukufaka umoya nalowana ukuthi wena akathathele iplazi lakhe. It is wrong. Akumelanga umuntu athathele iplazi lakhe ngencwadi kasolunga lezanuphiwe. Kumele abe kwazi na yena umntana weZimbabwe, umntana womhlabathi, angabe ephamanzele izanuphiwe, kodwa umhlaba lilungelo lakhe okumele kuhlale elalo laye njengomuntu wonke nje oweZimbabwe. So yeah, ibandla lezanuphiwe linalo ilungelo lokuyala ukumreadmitter, kodwa okomhlaba kumele kwazakala ubana hayi ulalo la ilungelo lobana abe nomhlaba njengesizalwane salaba kwelakithi.
Kuye ukuthi izisebenzi zikahulumende zingaphatheki ukukhetho lokubandla leZANU-P F kuye.
Well, umuntu wonke olelungelo lokubana abelonge to a certain party and lokho kumele kuhlale kusaziwa. Kodwa kukhona futhi ku-constitution unqabela izisebenzi zikahulumende ubana bephumele egcekeni ngento ezinjalo. Nxa kungatshintshwa, ye sesingavumela ke njengalokhu kwenziwa eChina. EChina siyakwazi ubana amalunga kahulumende abasebenzela uhulumende bavele bangamalunga futhi awe-CPC, i-Communist Party of China. Ngapha bethethe futhi izikhundla kuphathi, ngapha beyathatha izikhundla kuhulumende. Kodwa thina ngenxa yokuthi i-constitution yethu iyakwala lokho, thina singabantu abalandela i-constitution. Lokhu kumele umuntu ocabangayo kuhle, umuntu ovulekileyo, atshayele iZANU-P F ihlombe ubana hayi bayalandela umthetho, bayalandela i-constitution Zimbabwe.
Politburo yeZANU-P F icabange ukuthi idlulisele phambili umhlangano wayo we-annual conference ngenxa ye-COVID-19.
Kuyathengisela ubana ibandla elibusayo libandla elinekela ezempilo zabantu kuqala kulako konke. Bese ngathi kona njengoba yinto esibusayo asikwenzeli kuphela, kodwa bese sifaka abantu engozini yokuthi kona bagcine bebanjwa into le e-COVID-19. So beze kuhle kakhulu, yikho okuthengisela ukubusa okule ngqondo, ukubusa ukhangelele abantu, hhathi ukubusa ngobudlwangudlwangu, ukubusa ngokuba selfish. Even le igala leyenziwayo kuyinto enhle, njalo bayenze kuhle ukuthi bayibise ngapha koBulawayo, kuthengisela ubana into yonke ihambela ngiyenzwele eHarare. Njalo khona kwantu bayenze ibe yi-virtual gala, kuyathengisela khona kwana konke ukuthi hayi impilo kumele iqhubekele siya phambili kuze kutholakale indlela yokuvimbela i-COVID-19. Lakho futhi iZANU-P F lokhu sawucabanga khona ukuthi mhlawumbe i-conference yethu siyenze virtual, ukuthi omunye nomunye abe labahlala khona khona ngale sikwenza nge-technology le-entsha, kuyancomeka lokho.